izakamizi zalumhlubulo zalima izulu lingakani ngaphansi kohlolo legatshompo olukhuthazwa zingcwethu kwezokulima. Awusebenzanga konke lokhu ngoba lalela emoyeni izulu kwathi aqhu emasimini. Umnumzana Nduna John Ndlovu ohlala emanyele uchazisa ngodubo ababhekane lalo.
Buyani libone ukuthi isinako lokhu kunjani. Kulokufa isinako la kodwa uNkulunkulu khona lina ncedisani ngapha kulezikolo siyani kodwa emasimini kakhula lutho vele ubona amasimi ethu anjani. Ukufa ubusika kuyafa ngingazi ukuthi ezikolweni abathela kuthi akunamasport bakudlani yasinceda kuba
i-USAID
sile mnyaka yomama wethu nguyobaba wathu ukhulu wethu i-USAID. So nxa siphuma indika enye branch buya branch ya-USAID umoni nami ndingikhwala bengiyahluphela.
Esigabeni se-Brunaberg indlala ingene yafika emsamo. Umnumzana Pauline Sisinga Dube uthi isimo sibi ngempela.
Hayi izulu lalimye kahle but uyabona abaqala ukulima batholile mpungemini ngoba liphele elokuthi isilimo sekuseduze babe kukhipha ukudla emlonyeni asazi izifuno kodwa ngoba liyana-ke kungcono ngoba wakunatha wona sizathola.
Amazwi akhe agcizelela ngomnumzana Samson Maduda ohlala e-Brunaberg othi ngabe uhulumende uyangenela abancede.
Ekhaya thina sinendlala eningi kakhulu. Indlala engiyishoyo sicaba ukuthi utshani busabukhulu kathesi kodwa ngokuya kwesimati kuzophela kathesi nesimati ukuthi abuvuthwanga. And then into eziningi sibe sicela ukuthi ugovernment engasincedisa. Ugovernment ukusincedisa kwakhe engxenye elethe ukudla ngoba sitholanga lutho emasimini.
Umlisa wakwangwanyana uHedman Edmund Chuma uthi uhlelo lukagatshompo olonyaka aluzange libancede ngitshola kancane.
Izulu linile ukuqala salima sibili kwaba kuhle ngabo December January kuthe ngoFebruwari izulu lahamba 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 kwatsha everything okunjengomumbu abantu babe ulime kakhulu ngenxa yokuthi besilandela i-protocol kahulumende ethi kulinywe ugatshopho. So zazethi yandisa umumbu kugatshopho kwathi unyawuthi lo wawusele owawulinyiwe omlutshwana hayi inyoni zathi sikhona.
Uhlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba olubona ngoncedo lokudla olwe-United Nations World Food Program lukhiphe umbiko othi eleZimbabwe liyikhangelele ukuba le ndlala enkulu lonyaka kubangela kuyikuswelakala kokudla lesimo esibi somnotho welizwe. Ukukhuphuka kwentengo yokudla kunye lesivuno esibi kulandela kungani kuhle kwezulu. Lokhu kubikwa kuzathiya iningi labantu lilamba njalo kuzaphile kanzima. Umongameli u-Emmerson Mnangagwa emazwini akhe ngelanga likazibuse uthe uhulumende akasoza yekele abantu bebulawa yindlala njalo uthembise uzulu wonke oswelayo ukuthi uzaphiwa ukudla. Emangweni wasemangwe ukudla okugcinwe ngabalimi sokuphelile. Umangoyo ubikwa eselala eziko. Ngiyimele i-Studio 7 eMangwe, ePlumtree, Matlalane South, igama lami u-Ezra Jesus Banda.